kuyadingakala kakhulu ukuba yona iSADC ingenele kulolu daba lweMozambique lo begcotshwe namuhla, kodwa ngenxa yokuthi umsindo lokuxokozela lokulahlekelwa impilo kwabantu lokhu kuqhubekela phambili, futhi kuyadingakala ukuthi kungene inkokheli zeSADC zilethe ukuthula lokuxoxisana okungenzakala phakathi kwebandla elibusayo leMozambique nalelo eliphikisana nalo. Ngoba into eqakathekileyo ukuthi kube lokuthula njalo abantu bangalahlekelwa zimpilo zabo. Ikanti njalo yena iMozambique siyananzelela ukuthi ibisiqhubekela phambili nasikhangele inotho yelizwe lokudlelana lamanye amazwe, ibisililizwe ebese likhanya sibili liphakama ngendlela emangalisayo. Ngakho kungaba lusizi ukuthi iqalise ukubuyela ngemuva ensukwini zempi le ephumekiwe.
Nxa sesikhangela-ke emhlubulweni weSADC, mfundisi, kungaphazamisa kangakanani amazwe akhelane le Mozambique, ikakhulu iZimbabwe?
Siyakwazi ukuqakathekile ukuba uhambo kumbe indlela le edlula ngeMozambique ibe yindlela ehambeka kalula, kungabi lempi. Siyakwazi ukuqala kwadula kakhulu kuseselempi eMozambique ukuthi izinto zazingadluli. Ukuthengwa izinto eziningi ezithengwayo ngenxa yokuthi iZimbabwe ayikho duzane lolwandle zibuya ngeBeira Corridor. Ngakho-ke kuqakathekile kakhulu ukuthi kube lokuthula eMozambique, ngoba mbona kungagcina kuchithekela ngapha eZimbabwe ukuba izinto zethu eziningi kumele zibuye zehlike kubuya. Ikanti la iSouth Africa ilezinekuthi izinto ezingenisa eMozambique njalo lezingena ngeMozambique. Njalo olunedubo olukhona siyananzelela ukuthi abantu abalimayo abaningi base behambe bayalima ngale Mozambique ngoba kulo mhlabathi omuhle kakhulu. Khonokuhlanga lakho njalo kutho ukuthi ezokudla lokunye kwizinto okuningi abantu ade bekuthole eMozambique kuya kuma nxa kuliwa. Ikanti njengoba ngingengaxayisa ukukhuluma ukuthi, kodwa phezu kwakho konke sifuna ukuvikele impilo zabantu.